uZulu ongene lomhlangano obuqoqwe yilomsakazo usebenzelana labe-media center uthi uhulumende sekumele aphanga ehlise amandla okuzibusa ephansi ezabelweni ukuze kube le ntuthuko kulomhlubulo osusalele kulezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela amalungelo oluntu uthi ukukhangelelwa phansi kwabantu besindebeleni waqala ngomnyaka ka-1963 lapho kubunjwa ibandla le-ZANU-PF.
The main agenda that was there in the formation yepathi yagcinisathi ilizwe was amandebele afuna ukusihambela phambili akusebenzi. So from that time kwatheko i-direction yelizwe yakhe yalahleka.
UNkosikazi Juliet Nkuwani, umqondisi wenhlanganiso ye-Human Development Association of Zimbabwe, i-HODAS, uthi ukuzibusa kwezabelo akusoze kwehlukanisa izizalwane zakuleli.
Abantu kwesinye isikhathi nxa beyikhangele i-devolution njengokutsho kukamaduma lomadlale babona ngani yinto eze kwehlukanisa isizwe, kodwa yinto ekhona kwisisekelo sombuso.
Amazwi akhe asekelwe ngumnumzana Othwel Mpande, isakhamuzi engameni yophondo phansi kwenduna uMathema.
Iyabe ingaqumanga uhulumende phakathi, but eyabe ikwenzile yikuthi lathi sizibuse ngapha sodwa, njalo futhi ayisiko ukuthi i-devolution ngeyamaNdebele lamaShona.
Osakhulayo uNqobe Zithazitha oyenyandeni uthi ukuzibusa kwezabelo kuzadala ukuthi uZulu athole amathuba alinganayo.
Kuzaqunywa njani? Akwenziwe njengamaplaza, amakhiwa esebambile indawo yonke, kwase kuthiwa umuntu oyedwa one farm. Kumele kube one family one farm, kube one mile one family. Ayibona ukuthi ma yonke manje family eyi-one siyegwandibe nyakwidlovu ndlovu ndlovu ndlovu, yikho kuzathuka izinto ezinjengezekona.
Umeya wedolobha leGwanda umnumzana Justin Majale ukhuthaze uZulu ukuthi atsho ngokwakhe indlela umbuso wezabelo ozaqhutshwa ngayo.
Kuthi hayi i-devolution asiyibambeni, okuqakathekile khona kwale kushile ukuthi asidimandeni ukuthi thina sifuna imenjani. Njalo let us go back to our political organizations siyekucucisana ukuthi sifuna imenjani. Asihambeni kuma-civic organization, asihambeni njengama-resident, basithole sine-position paper.
Umnumzana Malaki Nkomo ebandla elibusayo le-ZANU-PF uthi ibandla lakhe lizimisele ngohlelo lokubusa kwezabelo.
Ibandla elikhona kathesi elibusayo yinto elikhangeleyo ukuthi amandla akayehle, abuye azoganywa ezindaweni lapho abantu abakhona. Kodwa i-challenge kodwa bonaba abaye bazasimela bazakufikisa na.
Olunye udaba oluphume kulomhlangano ngolobhuqazwe webhugrawundi. UNkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi kuyadingakala ukuthi kuxoxisane ngombhuqazwe lo.
Okwenza singakhazi singahlaliseli singahlalisana, asixoliswanga besingixolisi kathi ukuthi sixoliswane sixolelane seyimuva ufowane.
Lo msakazo kanye labe-media center ubhoda ngelizwe unikeza uZulu akuleli ithuba lokwethula izikhalazo zakhe, njalo ngolwesithathu uzabe uselupane andubana kwenziwe omunye njalo umhlangano koBulawayo. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.